Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 5 Nhlangula 2020 uFrances Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abalishumi lanhlanu abatholakale bele COVID-19 elizweni izolo. Okwengeze inani lasebetholakele bele leligciwane kwaba ngamakhulu edlula amabili 237. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose eziyisikhombisa 6.7 million.
Besebenza ngendlela efana naleyo abayenzayo bethatha over PZBC lezinye izindawo ngo-2017 beza kwenza ikhu yabo leyana. Bakwenzileyo ukuthi bafike balwisana nabakade benamagadi awe-security kwe-MTC Alliance basebengena phakathi bathatha.
Wethu seyabaningi ukuhluthunyelwa kwabecele le-MTC Alliance. Isigodlo saleli bandla lisamanyene eseHarvest House eHarare ngabecele le-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozani Kuphi.
Iqembu ezako bonke parental bliss lidabuka etsholotsho kusiphepha kobonke ilayini ngaphansi komlisa umlevu. Ngiyabingelela kakhulu bantu bakithi lonke ngesikhathi esinzima kangaka ku-2020 into asiphileni sogeni.
Kuthi ke uhlelo Woza Friday lamhlanje leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi ezako bonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abalishumi lanhlanu abatholakale bele COVID-19 izolo. Okwengeze inani lasebetholakale bele gciwane eZimbabwe kwaba ngamakhulu edlula amabili 237. Lokhu kutsho ukubana asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu edlula amabili 202, kwasinda abangamashumi amathathu lanye 31, kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi ezedlula izinhlanu 50,920 emhlabeni jikelele. Asebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 sebeyizigidi eziyisikhombisa 6.7 million. Kuthi asebebulawe yileli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 393,775. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million. Kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belaleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 163,599. Labulala inkulungwane ezedlula ezine 4,611. Kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula aziyisikhombisa 70,894. Kubika abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukuhluthunelwa kwabecelele MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa isigodlo saleli bandla lisamanyene eseHarvest House eHarare ngabecelele MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozani Kuphi kwethu se abantu abaningi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-MDC babikwa benze lokhu bekhatshwe ngamapolisa njalo besithi balandela isinqumo somthethwandaba we-High Court sokuthi leli cele yilo elisemthethweni. Isikhulumeli seMDCT umnumzana Douglas Monzora uthi akusiqiniso ukuba baphumelele ngoba bencediswe ngabakubutho labasesipoliseni.
I don't need an army to go to Harvest House, do I? I don't need the police to go.
Angibadingi abakubutho mina ukuthi ngiyefika eHarvest House. Angibadingi namapolisa ukuthi ngiye eHarvest House. Engikudingayo umlomo wami lesiqondiso engisisekelayo. Ngapha isiqondiso ukuthi kumele inikezwe kubanini bayo lindawo ngendlela engelakubisana. Yikho kanye okwenzakeleyo. Ngisiphathamandla esihloniphekayo njalo ngiyinkokeli uqhobo. Kungakho aluzange lwaba khona odlakela, akekho otshayiweni, akekho okhona naye ukuba walinyazwa kumbe okwenziwe enye into embi. Le yiyo kanye indlela okumele kwenziwe ngayo izinto kwezombusazwe kulezi nsuku. Kasilwi.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uDr. Nkululeko Sibanda, ulandisa kabanzi ngokwenzakeleyo.
Izolo ntambama phakathi kobusuku sibone amasotsha awelunga leZimbabwe National Army esiya ku-headquarter ye-MDC Alliance. Esebenza ngendlela efana nale abayenzayo bethatha over iZBC lezinye izindawo ngo-2017 bezakwenza ikhu yabo leyana. Bakwenzileyo ukuthi bafike balwisana labakade bengamagadi awe-security we-MDC Alliance, basebengena phakathi bathatha i-building.
Usibanda uthi khona bezahlala phansi njengebandla ukubonisana ukuba kuthathwe manyathelo bani ngemva kwalesi sehlakalo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancishana uthi kulusizi lokho osekusenzakala ebandleni elikhulu eliphikisayo.
Ukhona onguye ozibophanisa imisila ethela inhlabathi ukuthi kulokho akufunayo kwenzakale ukubana amandla awalabo abaphikisayo aphunguke, njalo benelise ukubambana kumbe ukubumba icele eliphikisayo abazalitshela okokwenza kumbe abazazwana lalo ukuthi basebenze lalo ndawonye. Lokhu sikubona ngokuncediswa ukuthi hayi angcono leli ibandla lingene ehofisini. Lokhu asikazise ukubone kusenzakala eZimbabwe ukuthi amabutho lamapholisa ayancedisa ibandla eliphikisayo kwezombangazwe ukuba lingene ehofisini phezu kwelinye. Lokhana kuyinto nje esisobala etshengisa ukubana ukhona ongiyojojozelayo, ukhona ongiyothela inhlabathi ezibophanisa imisila ukuthi zilumane kakhulu, yena abe sezithathela ke akufunayo.
Kodwa umnumzana Big Boy Sibanda, esinye isakhamuzi semzini we-Southley Park eHarare, uphambana lalumbono esithi kwakumele kulandelwe isisekelo sebandla.
Ngabe i-constitution yayilandelwe, ngabe konke lokho kwenzakala kathesi ngaba kukho. Bona behlulwa ikulandela i-constitution. So yikho sesibona okhuphe sokuyibo asebethethe yona i-Harvest House. Ngoba ekuqaleni vele ochamisa labanye babevele bengayilandelanga i-constitution yabo e-MDC.
Abe-MDCT bathi abakwenzileyo yikulungisisa isimo ebandleni, ngakho-ke ongaphathwa kuhle yilokhu ukhululekile ukukhweza udaba lwakhe emthethwandaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930 6040, laku-15460 kHz ku-short wave.
Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sizwe indaba zakwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa ngu-Gibbs Dube.
Abantu abaningi sebemukele ngenjabulo ukubotshwa kwamapholisa eMelika ababona uGeorge Floyd ebhubha ngesikhathi efitizelwe entanyeni ngomunye wabo owetheswa kwamanje icala lokubulala umuyi. Abantu abatshengisela emigoqweni bekhonona ngokwenziwa lipholisa uDerek Chauvin owetheswa icala lokubulala uFloyd bathi lenze kahle igqweda lesabelo seMinnesota u-Attorney General Keith Ellison ofuna ukuthi kutoniswe wonke amapolisa abona okwenziwa nguChauvin. UZulu lokhu etshengisela emgoqweni kwelemelika esithi ukubulawa kukaFloyd kuveza ukuthi abantu abansundu bayabandlululwa ngabamhlophe kwelemelika. Wayephethe uhlangothi lukahulumende kwelemelika olubona ngezomvikela uRetired General Jim Mattis uthi umongameli Donald Trump akumelanga asebenzise ibutho ekuvimbeni abantu abatshengisela emigoqweni bekhonona ngokubulawa kukaGeorge Floyd lipolisa elimhlophe eMinneapolis. UMattis uthi okwenziwa nguTrump kuveza ukuthi uyehluleka ukubusa ilizwe leMelika. Kodwa uTrump uthi uMattis ukhuluma into angayaziyo. Unkosikazi Mesa Thabane, umkaNumzana Thomas Thabane osanda kumiswa ukuba umkhokheli kahulumende wakwaLesotho usebothiwe. Unkosikazi Thabane ucatshangelwa ukuthi wabulala ikosikazi likaThabane elokuqala, unkosikazi Lipolelo Thabane, ngomnyaka ka-2017. UNumzana Thabane esiza kugcotshwa ukuba umkhokheli wakwaLesotho. Ukhangelelwe ukuthi uzamiswa emthethandaba ngeviki ezayo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho ye-International Foundation for Electoral Systems ibika ukuthi amazwe aguqela eleNigeria, Kenya lamanye asemise ukuqhuba ukhetho ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ithi inkokheli yamazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika asethole ithuba lokuncindezela uZulu njalo lokubamba ngamandla intambo zombuso. Kulamanye amazwe abalisa eleGini, Cameroon, Mali, Benin leBurundi aqhube ukhetho kusasetshwa ukuthi lokhu kuzamemethekisa umkhuhlane we-COVID-19.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ulive Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus. Kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yodubo oludalwe yileli gciwane. Asenelisi ukulinxusa ukuba nalingene kuhlelo ngocingo ngoba lokhu sisebenzela emzini yethu. Uhulumende namhla ukhweze intengo yamafutha ezimota okuyinto ingcweti ezithi izabangela ukukhuphuka kwentengo yezinto zonke elizweni. Ilitha epetulo ikhuphuke isuka kumadola edlula amashumi amabili, $21 yaya kumashumi pose amathathu, $28 Zimbabwe dollars. Kuthi edizili yona iqonge isuka ku-$20.84 yaya ku-$24.93. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kuza ngesikhathi esilela elizweni. Usibalikhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka utshele idale lephalamende izolo kubana uhulumende uthenga amafutha ayeneleyo phandle kwelizwe, kodwa okumangalisayo yikuthi akatholakali emagalajini. Abapheka isinkwa labo sebekhweze intengo yelofu eyodwa isuka kumadola edlula amashumi amathathu, $35, isiya kumashumi edlula amane, $44 Zimbabwe dollars. Sicoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba kutshera yena wothi akaboni ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kuqeda udubo lokusilela kwawo elizweni.
Angiboni ukukhwela kwentengo lokhu kuqeda udubo lwethu olokusilela kwamafutha lapha elizweni, ngoba udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama-US dollars. Udubo luku-rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama-US dollars, ngoba kungasenani ukuthi i-Reserve Bank iyanika abantu ama-US dollars kumbe iyathengisela abantu ama-US dollars nge-25, kodwa bonke abafuna ama-US dollars kabatholi nge-25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambeni bayodinga ama-US dollars ngabo 70-75 pound. So ukuthi babuyele bathengise ilitha nge-$28 kumbe $24 uyabe u-sub-economic, akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba lodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba le ama-US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka uthi uhulumende uyawaletha amafutha elizweni kodwa okumangalisayo yikuthi katholakali emagalajini. Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha?
Akumelanga ugovernor amangale ngodaba lolu ngoba siyakwazi ukuthi ama policies akhe awama US dollars ukuthi sile official rate eku 25 le black market rate eku 70-75 yiwo abanga lokho. So ngibona njengani ugovernor umele ahlale phansi ebone ukuthi nga reviewa yini ama policies akhe ukuze ehambelane lokwenzakalayo elizweni. Hatsho ukuthi ugovernor ule rate yakhe emkambeni lapha kule rate yakhe i-rate zangona zithiyene kakhulu okuba ngokuthi kube noduko olunjengalolu esilubonayo ekuthengisweni wamafutha.
Lo bekungumnumzana Masimba Kutshera ocobongula ezomnotho ubexoxa ecingweni lontungamili Nkomo weStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Uzulu kanye lezisebenzi zikahulumende ikakhulu ezakubulawayo zikhala ngobunzima asebebhekane labo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, i-CCZ, enyangeni edluleyo, luveze ukuba isikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abayisithupha siqinise ngesilinganiso sokuphezu kwamashumi amabili ekhulwini i-22%. Okutsho ukuthi kudingakala inkulungwane phose eziyisichiyagalolunye zamadola eZimbabwe i-8726 ngenyanga eyodwa. Okwamanje izisebenzi zikahulumende zihola amadola angaphansi kwenkulungwane ezintathu ezeZimbabwe i-$3,000. Umnumzana Ngqabutho Zondo ongumbalisi uthi ukukhwela kwentengo sokusenza impilo ibe nzima ikakhulu kuzisebenzi zikahulumende.
Kodwa-ke zonke izinto ziyikhuphukile intengo yazo. Izinto ezinjengejukela kade sizithenga ngabo $2 kade seziyi-$3 nge-US. Ezitolo lazo lapho kade sesisilela khona izitolo ezingathi lezi ezisemakethi lazo sekuzikhuphukile intengo yakhona. So kuyinto enzima kakhulu kithi esisebenzayo esisebenza kuhulumende ngoba siyazi ukuthi uhulumende kasoze ekhuphule imali yethu inyanga nxa isiyaphela. Siyaveleke sihole imali efanayo okufanele ukuthi impilo zethu sesisiya zisiba nzima siyagcina sesehluleka ngitsho lokuthi sithenge nje okuncane nje ukuthi imuli khothe loba sisebenzile umsebenzi ofanayo inyanga yonke.
Umthayeli wemichova umnumzana Lungile Nyoni uthi ukulethwa kwemali entsha yikho okubangela lokhu.
Into ziyakhwela kakhulu elizweni lethu kodwa indaba isekuphakanyisweni kumbe ekufakweni kwemali ezintsha lezi ama-10 lama-$20 abambeneyo yiwo abantu abanqamekelayo. Into lezi zonke besingaziboni imali yethu icina nge-$5 and nxa sifuna ukuqondisa lindaba kayiqale lapho kuqala khona yonke into okulinywa khona konke okusukela khona yonke into le singayithatheli phezulu ukuzama ukukhontrola intengo asiyisukeleni phansi.
Unkosikazi Norin Moyo ophila ngokuthengisa uthi babulawa yindlala ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla.
Nokukhathazeka ngokukhwela kwezinto okwenzakalayo ukuthi kunjenje kuyi-lockdown osebenza kufanele emalangeni kodwa ukukhwela kwezinto kuyisimanga sokuthi sidinga ukuncediswa ngoba ukufa indlala abantwana okuncane sikutholayo akusakwani ngisho even impuphu kodwa nokuncane okungasikho mpuphu kukhwela ngenye indlela okokuthi imali engikhona ukuthi siyithola nzima asikwenelisi sidinga ukuncediswa njengabantu elizwe.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siza Lobuhle Ndlovu uthi izitolo eziningi sezithengisa ngedola lemelika elingatholakali lula.
Sesiphila nzima khathesi akusaphileki vele ngoba intengo yakho konke ikhwelile, ukudla, isinkwa, i-cooking oil kukhwelile, into zakhona sebebiza ama-rand la ama-US, into imali esingayiholiyo. Sina ngapha uyabuhole i-RTGS ukuthi uzuzuthenge ukudla udle labantwana vele sekuphile kanzima. Isinkwa kambe last week sikhwelile, la this week futhi sakhwela, kambe kwini khona lokhu, pho senze njani? Iholo labe lokhu elingakhuphuki kodwa intengo ziyala zilokhu ziqansa. Uhulumende wayethe uzabisela ama-prices ayefanana lalapho i-lockdown angakaqali kodwa lalamuhla intengo ziyala zikhuphuka zisiya phambili.
Isikhulumi seyinye njalo inhlanganiso yelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association iNakhora, umnumzana Effort Ncube, uthi ukukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota yikho okwengezelele ukudula kwezinto.
Konke kweyeme emafutheni ezimota, nxa kukhwela lokho lezinto ziyakhwela. Kanti kokukhulu ukuthi siqaphelisise ukuthi amandla emali yeZimbabwe ayawa nxa eqathaniswa namandla emali enjengeMelika leSouth Africa. Yikho kwenza izinto zikhwele zisiya phezulu ezinjengabo fuel.
Isisizethu ithi ucwaningo lwayo luveze njalo ukuthi eyinye yembangela yokukhuphuka kwentengo lokhu ikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe uma liqathaniswa ledola leMelika lemali yakwamanye amazwe angomakhelwane lapho okuwoda khona abezitolo. Nimele Studio 7 ngobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo sebeqale uhlelo olokuphathisa abadlali bayo abasakhulayo ngokubapha ukudla abecembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla seqembu leTalent Vision umkhululi Mthunzi uthi yebo kambe bebephathisa umphakathi ngesikhathi uzulu elwisana lomkhuhlane weCOVID-19 kodwa isenzo sabo siyisibonelo kwabasakhulayo ukuba bengaziphilisa ngokuphatheka kwezemidlalo.
Sihlanyela intanga ebantwaneni ebafaneni laba abadlala umdlalo webhora ukuthi ngani umdlalo webhora ungafaka ukudla etafuleni. Ngithemba imbule ezimpilo ezintathu ezipheke izolo zibonile ukuthi ngomdlalo webhola ungakufaka ukudla ethebulini ngoba mhlawumbe kuphekiwe khonokho abakutholileyo. Yikho lokhu uzakwenza ukuthi abafana bethu basebenze nzima labazali babasekele ngoba bebona ukuthi uyiwani.
Abadlali abalikhulu abasakhulayo abadlala kumaqembu abasakhulayo weqembu leTalent Vision bathole impuphu amakilogramu alitshumi, 2 kg yechukela, 2 kg yerice, 750 ml amafutha okupheka, 500 g indumba, 1 kg isawuto kanye le 50 g amatemba umdlali ngamunye. Umthunzi uthi bakhangelele ukuphinda njalo bephathise abadlali ngokuhamba kwesikhathi.
Isipho sethu lesi sokudla sibona ngathi sizancedisa okwamalanganyana nxa kuvuma asoze kube yinto yelanga elilodwa. Izathi kungatholakala siphinde sibakhumbule futhi abantwana ngoba sisesephakathi kwayo i-corona.
Iqembu leTalent Vision leqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 njalo ngelinye lamaqembu ambalwa lokho esenelisa ukuba ephe abadlali iholo labo noba kungenamadlalo edlalwayo kulezi nsuku. Abadlali abaphiwe ukudla ngolwesine ngabadlalela amaqembu abasakhulayo abalisa i-under 13, i-under 15, i-under 17 kanye labadlala kuqembu labo elidlala kusigaba sika-Division 3. Nimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday Livi sileqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi ezakobonke lona elisanda kwethula idlalade lalo lesibili. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Dabuka phansi le echolocho kodwa njengamanye amaqembu avela emathebelelendi amanengi licula likwele South Africa. Umkhokeli walo uBlessing Luphahla.
Ngiyabingelela kakhulu esizweni sakithi lemhlaba wonke jikelele lapho kufinyelela khona umsakazo weStudio 7. Iqembu ezakobonke Parental Bliss lidabuka eCholocho kusiphepha kobonke iline ngaphansi komlisa uMlevu. Ngiyabingelela kakhulu bantu bakithi lonke ngesikhathi esinzima kangaka ku-2020. Ngitasiphileni sokuyena.
Idlalateleli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela eyisihloko salo ethi selimathunzi, izingozi, inkomo yobuthongo kayikho, kanye lale ethi umhlaba awusazili. Ukuthenga idlalatelelo luphahla balithola ngapi njalo njani?
Inamba yami ithi 0844383835. Ngiphinde futhi 0844383835. Ungaxhumana nami khona lapho, ngiyabe sengizokwazi ukuthi kuyiphi indawo ngikwazi ukuthi sikusize njani uzothola umculo wethu. Liyeza futhi idlalade elinye elikhona elizobe likhuluma ngayo futhi yonale indaba yecorona, udlalade letshelitsha elesihloko esithi umnikazi webhasikili. Ngiyathembisa izobe ikhona ngoDisemba.
Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Bengicela ukuthi bethenge ama-CD ethu angama-original ukuze lathi abaculi sikwazi ukukhotha support imdeni, ngoba uma besiyathenga kuma-10-10 kuyasilimaza kakhulu. Yikho kakhulu ade ngigqugquzela ukuthi abalandeli ma bengakwazi ukuthi bethenge kithi ngo ama-original. Kuzasisiza kakhulu ukuthi lathi sithole isinkwa, ngoba ma ungabe bethenga ama-10-10 thina sithole litho njengabaculi.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leeza kobonke ngale ethi izala abantu, yona ekhuza abadlwenguli labahlukuluzi babesifazana.
Ngakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, wothi sikhangele ebezihamba phambili. Wethuse abaningi kuhluthunelwa kwabecelele MDC Alliance. Isigodlo saleli bandla lisamanyene eseHarvest House eHarare ngabecelele MDCT ekhokhelwa nguDr. Kuthokozani Khuphe. Uhlelo Woza Friday lamhlanje besileqembu elicula umdumbo werumba elizibiza ngokuthi Eza Kobonke. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah yisithi libe lempela sonto elithubeni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.